Abasekeli be-CCC kade behlabela phandle kwedalela High Court befuna ukubona uChabangu yena okade engekho emthethwandaba namhlanje. Abe-CCC bathi bazakhangela loChabangu yedwa emthethwandaba ngoba nguye owenze ukuba amalunga awe-CCC exotshwe ePhalamende. Bathi njalo usomlomo wePhalamende umnumzana Jacob Mudenda lomongameli weSenate uNkosikazi Mabheo Chinomona kumele bakhitshwe kusicelo sabo sokuba uChabangu kenzanga okusemthethweni ngokuxotsha amalunga awe-CCC. Igqwetha le-CCC uNkosikazi Sihle Amanda Ndlovu utshele intatheli zindaba okwenzakale emthethwandaba esithi balethemba ukuba bazanqoba.
La ama-applicants lawa we-CCC ngendaba yama-recall sesiyenzile indaba yethu, safaka amaphephethu ekhothini, sesimelele ukuthi impumelelo izaba yikuyini. Themba silalo, kodwa ngeke ngisho ukuthi kuzahamba njani. Lapha sokusele emandleni ecourt ukuthi isitshele ukuthi what will be their outcome.
Ibandla leli liphinde lathi kalimazi uChabangu lisithi kumele aphe ubufakazi ukuba uzithi ungunobhala we-CCC owakhethwa ngaphi loba ngubani. Igqwetha likaChabangu umnumzana Ngqobani Sithole uthi batshele umthethwandaba ukuba uChabangu ungunobhala we-CCC esithi wonke umuntu owe-CCC uyamazi uChabangu.
Lani lizizwele ukuthi ubechaya ngendlela elobunono obuphezulu. So okukhona ukuthi uChabangu interim secretary general we-CCC. Ukuthi abanye abamhloniphi akutshintshi ukuthi nguye u-secretary general we-CCC. Njalo kuleyinye into ukuthi kunabantu abathi i-CCC kayimazi. I-CCC kade ingekho ecourt. So i-CCC ihamba loChabangu bavumela.
Kodwa umsekeli wesikhulumeli se-CCC umnumzana Gift Ostalo Siziba uthi kabamazi uChabangu esithi bayathaba ukuba udaba lolu luzwakala edale le-High Court.
Sokwehlile wakhona ukuveza sobala ukubana ke i-judgment ephumayo esiyithabelayo ukuthi iyaphuma i-nomination court ingakahlali. Lokhu kuqakatheke kakhulu ngoba i-nomination imhlaka 7 and ukuthi idale le-High Court li-decide ukukhipha ke i-judgment yamhlaka 7 kuqakatheke kakhulu. Whether ke idale le-High Court lizathi ke A or B ngokunye kodwa ukuqathele ukuthi beyifake mhlaka 7 ngenxa yobana uma ingaphuma mhla iya affecta ukuyenzwa kwe-by-election elithi esithi thina ofalanga yenzani ngoba i-CCC ekhokelwa ngoba uNelson Chamisa ayilanga umuntu ihambe ikola edale ePhalamende.
Ingcitshi kwezombusazwe esebenza lebandla le-Ideas Party for Democracy umnumzana Herbert Chamuka uthi akathembi ukuba i-CCC izanqoba kudaba lolu.
Angiboni ukuthi izaphela kakuhle orobe CCC bazawina le case, but i-case leyi izaya kuma-elections because makhu ikuthi yaplanwa i-ZANU-PF, yaplanwa nguChabangu, oro yathengwa namanye amabandla e-political, which means le nto izabuyela kuma-by-election.
Umahluli Mnamato Mtebetsi oye-High Court uthe uza kupha isinqumo sakhe kudaba lolu kumalanga alandelayo idale le-nomination court lingakemukeli amaphepha alabo abazafuna ukuncintisa kukhetho lwama-by-elections abazathatha izikhundla zalabo abaxotshiswe ePhalamende. Umongameli Emmerson Mnangagwa sowabeka leli langa lokhetho ukuba lwenziwe mhlaka 9 Mpalakazi lonyaka. Abe-CCC baguqule amaphepha abo okukhwezwa kwalolu daba emthethwandaba bekhipha usomlomo wedale le-National Assembly umnumzana Jacob Mudenda lomongameli wedale le-Senate uNkosikazi Mabheo Chinomona kudaba lwabo lolu, kodwa kabazange baveze isizathu sokwenza lokhu. Udaba lolu luza ngemva kokuba uChabangu elobele idale lePhalamende ngenyanga edluleyo exotshisa amalunga awe-CCC edale le-National Assembly alitshumi lane 14 labeSenethi abayithoba munwe munye 9. Abebandla le-CCC bathi kabamazi njalo bafuna umthethwandaba wesule isinqumo sakhe lesi. Ngimele i-Studio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.